Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Elinga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 24 Mbandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uvula umbukiso weZimbabwe International Trade Fair ngokusemthethweni encoma uhulumende wakhe ngokuthuthukisa umnotho welizwe.
Loko akukhulumayo upresident akusebenze, ayisikho abantu abaphila ngakho phansi, ayisikho abakubonayo.
Ngelanga linye umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amazwi akhe emhlanganweni we-United Nations ecothoza izijeziso zenotho ezetheswa enye yenkokheli yebandla lakhe.
Umnotho welizwe ofahlakeleyo angawulungisa njani lohulumende wakhe wesibutho lebandla lakhe lezanupf? Kakhulumi lokho okwakho khuluma ama-sanctions kuphela.
Ugatsha lwezempilakahle luthi amathuba okusinda kumkhuhlane we-COVID-19 aseyisilinganiso sokwedlula amachumi amane ekhulwini 94%, okulinani eliphezulu kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Meli Emmerson Mnangagwa izolo uvule umbukiso weZimbabwe International Trade Fair ngokusemthethweni encoma uhulumende wakhe ngokuthuthukisa umnotho welizwe. Umnangagwa ulandise ngakuthi intuthuko esikhona elizweni ebangele ukuthi umnotho uthuthuke ukwedlula amazwe wonke asemhlubulweni weZansi ye-Afrika. Okuningi asikuzweni kwintatheli zindaba yethu ubathabile Dlamini ekwabulawayo.
Umongameli wengeze ethi eleZimbabwe selinanzelelwa libhanga elikhulu eleWorld Bank njengelinye lamazwe asephakeme njalo ekhokhela ngokukhula emazweni e-Afrika. Uthe njalo ezomnotho welizwe kukhangelelwe ukuthi zizakhwela ukwedlula lokhu obekukhangelelwe lonyaka.
Zimbabwe has been declared one of the fastest growing economies in the region, as well as one of the fastest movers on the World Bank Doing Business Index. In addition, we are pleased.
Umongameli Mnangagwa wengeze ethi uhulumende wakhe kathandabuzi ukulandela imithetho efaka eleZimbabwe ezingeni lamazwe ahuga amabhizimusi ukuze kuthuthukiswe ezomnotho.
The budget surplus and contained inflation are a demonstration of fiscal discipline within government and indeed across the land. The country's foreign currency earnings, which have reached over $5, the budget surpluses and contained inflation are a demonstration of fiscal discipline within government and indeed across the land.
Umphathintambo wezamabhizimusi unkosikazi Sekhaya Nzenza uthe amakhampani abukisayo atshengisa ukuthuthuka lokumelana lesimo somnotho.
ZITF is a platform to showcase the Zimbabwean brand, which is becoming a landmark of excellency through the localization of value chain. The local companies have already embraced the export development agenda of the new dispensation.
Umnumzana Everton Mlawuzi usomabhizimusi kobulawayo uthi indlela zakulezi nsuku ezebulenjini ziyadula kakhulu ukuthi bazisebenzise ekuqhubeni amabhizimusi.
I-ZITF indawo yokubukisa lokhu amaZimbabwe akwenzayo okusuka kuboniswe abanye abangaphandle esikwenzayo ngokukhalipha kwethu. Amankampani akhonapha elizweni asekwenza amaningi ukuthuthukisa lokulungisa okulungiswayo kanye lokuncintisana labanye.
Umbukiso walonyaka wenziwa phansi kwendikimba ethi Showcasing the New Normal for Business and Industry, Realities and Opportunities. Lonyaka kubiwa kulamazwe alithumi lanye aphatheka embukisweni lo. Amazwe la agoqela eleBotswana, iSouth Africa, iDRC, iBelarus, iMalawi, iMauritius, Namibia, Kenya, iIndonesia, iNigeria, leTanzania. Amakampani abukiswayo eZimbabwe wona aphose abe ngamakhulu amane, i-396. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ukuhlaziya lolu daba sixoxe nengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Lokho okukhulumayo upresident akusebenze, ayisikho abantu abaphila ngakho phansi, ayisikho abakubonayo. Abantu abangena ezitolo bahlangana lentengo engathengekiyo, abadinga imisebenzi abayithola, amaphotolo agcwele yonke indawo, akula transport, ukusebenza uzukho yedwa nje, akula economy, ezomnotho kazikho, akulanto ekhulayo. Ngakho ke lokho okukhulayo bakhuluma ngento ekhula emabhukwini kibo phezulu le, kodwa phansi thina esiphila phansi lapha esihlupheka, esidinga imisebenzi, esidinga ischool fees, esidinga imali zesibhedlela, esidinga amadrip, esigulelwa ngabantu sehluleka ukuthenga imithi, akula economy ekhulayo. Leyo eyayikhulumayo isemabhukwini, kayikho empilweni zabantu. Abantu bayahlupheka kakhulu, i-economy idilikile, kayikho nje, kayikho, kayikho.
Besike sezwa ukuthi ozavula ngokusemthethweni umbukiso we-trade fair ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga. Kodwa ke sizwe sekukhulunywa njalo kusukela ngeviki edlule ukuthi kuzavulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa, ocine kunguye ovulayo. Ukubona njani wena lokho?
Iye khona kunjalo, kodwa ke kuyamangalisa ukuthi kubuye kwatshintsha njani. Angazi njalo ngombuya chisa ukuthi angabe uyagula kancane, kumbe njalo belomunye umsebenzi awuphiwe kwenye indawo, kumbe njalo kabazwani nje kuhulumende mhlambe kulokudonselana phakathi. Singazi njalo, sekuyukulinganisa phela. Nxa bengasiphanga information, silelungelo lokucabangela. Angithi phela uhulumende ufanele aphe abantu izizathu nxa esenza inguquko ezinqumeni zakhe, kodwa ke vele akubonakali kuhamba kahle phezulu ngale izikhathi eziningi. Ngakho ke ngeke kumangalise ukuthi kuyadonselwana, ikakhulu njoba kunje kule COVID-19, kumbe njalo kukhona okukhona kasasa.
Wona umbukiso we-trade fair ngokubona kwakho bekufanele na ukuthi beqhubeke bewenza khona kule bo ezingaka ezivalisa ubhubhane lwe COVID-19.
Kanti trade fair ivulwa njani ukuthi isebenze, ithathe abantu abaningi okwedlula abantu abafanele bavotele ukhansila ewadini? Wona amabhayele ekuhlini engavunyelwa, bona abantu abangu-100 kusiya phezulu bengavunyelwa. Uyabona nje ukuthi ukwenziwa kwakhona kwenziwa into engafanelanga yenziwe. Nxa ngabe i-trade fair isivunyelwe, lama elections sefani labe khona, amabhayele elections sefani labe khona, abantu sekumele bahlangane abedlula 100 kusiya phezulu, lama rally amaphathi sefanele abe khona, njengalokho siwabona eSouth Africa, njengalokho inkantolo enkulu yeSouth Africa, umthetho wendaba omkhulu weSouth Africa Constitutional Court ithe hayi khona kumele kuvotwe. Lakithi kumele kube njalo, abantu bamele bahlangane, abantu bamele bavote, hayi ukuthi kuvulwe i-trade fair kuphela khona ngapho kuthiwa i-COVID-19 kayivumi. Nxa isivumela i-trade fair, lokhetho solufanele libe khona. Nxa isivumela i-trade fair, lama rally sefanele abe khona kusiya phambili, konke okuhlanganisa abantu sokumele kuvunyelwe.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usehlabe umkhosi ngezijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla lezanu PF lamankampani alobudlelwano leziphathamandla zaleli bandla. Umnangagwa ubethula amazwi akhe omhlangano we-United Nations General Assembly ngobulembu be-internet ngoba lomnyaka ekhethe ukungayi edolobheni le-New York lapho okwenzelwa khona lomhlangano owenziwa kanye ngomnyaka ngenxa yebhubhane lwe-COVID-19. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele zesulwe izijezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla lezanu PF ngamazwe entshonalanga.
COVID-19 pandemic has increased the vulnerability of our economy, which is already crippled
Nengeso kwenzayo kodwa inengi lakho libiselwa muva izijeziso zenotho ezafakelwa ilizwe leZimbabwe namazwe entshonalanga. Sicela ukuthi zesulwe izijeziso lezi ngoba zisibisela muva ekuthuthukiseni ilizwe. Sibonga umanyano weSADC osekela kudaba lolu. Silethemba lokuthi ziza kwesulwa izijeziso lezi ukuze ilizwe lethu lithuthuke ngemfanelo. Sicela lisize kudaba lolu ngoba sizimisele ukusebenza labantu bonke.
Kulabanye abantu abathi uMnangagwa bekuvele kumele akhulume ngokwehlukeneyo okuhambelana nokwenzakala eZimbabwe okunjengezijeziso zenotho, ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 lokunye. UMnumzana Edwin Ndlovu okubandla le-MDC Alliance uthi akumangalisi okunye okukhulunywa uMnangagwa.
Kuyamangalisa, kuyadanisa ukuthi umongameli weZimbabwe uMnangagwa lapha akhuluma khona ukhuluma esola ama-sanctions kuphela. Gala program of action alayo ayikhulumayo ukuthi umnotho welizwe ofahlakeleyo angawulungisa njani le uhulumende wakhe wesibutho lebandla lakhe lezanu PF kakhulumi lokho okwakhe okhuluma ngama-sanctions kuphela. Ikanti ama-sanctions nalawo ngama-sanctions abazifakela wona ngokwehluleka ukuhlonipha ilungelo loluntu. U-Ian Smith ngesikhathi se-Rhodesia wafakelwa ama-sanctions kodwa i-economy ye-Rhodesia yayiqine isaka. Idola leZimbabwe lali-1:2 ledola leMelika. So kutshengisela ukuthi ama-sanctions baba le ndlela ukuthi banganqoba njani. Kodwa ke lokho kaMnangagwa ohlale khala ngawo kodwa ke engaofia ngaprofi solution ukuthi hayi yebo kambe kula ma-sanctions kodwa sizanqoba ngalokho ngalokho. Ikho kama-sanctions kuyinto nje elula ukuthi ke ayiqede ke lo hulumende wakhe wesibutho ukuthi ahloniphe ilungelo loluntu, ahloniphe i-property rights, ahloniphe abantu babe lamalungelo abagcweleyo bavunyelwe ukuthi ba-associate kumbe babe lama-organizations yabo abafunayo.
Lokho kusekelwa ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe.
Akukhulumileyo upresident kube kuchitha isikhathi kakhulu, uthinta izinto ezingadingakaliyo. Ubefanele ukuthi akhulume lokho kuyikho okudingakalayo. Ungabona nje ukhulume ngama-sanctions into engadingakaliyo nakancane, ngokuba ayisikho ukubulalilizwe. Ukubulalilizwe i-corruption, ukubulalilizwe ukubusa kabi, ukubulalilizwe ipolitiki engaqondanga ukuthi siyehluleka ukubamba ukhetho olukhululekileyo. Ukubulalilizwe yikungahlonipha amalungelo abantu le-constitution. Ukubulalilizwe kungabusi kahle, hayi ama-sanctions. Ama-sanctions sokwaba yikucatsha njengomunwe.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana laye ukhulume emhlanganweni we-United Nations ngezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF. Kuthi kumele zesulwe izijeziso lezi. Ngimele iStudio 7 seMaryland, nguKip Dube.
Siphinde saxoxa lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Lo-ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Abaqaphele amantu bonke abomhlaba ukuthi izano izakhuluma kakhulu icela ukuthi ama-sanctions akhutshwe. Thina be-MDC ayisithi safaka ama-sanction. Ama-sanction afakwa yibo lo mgabe ebulala abantu kusukela ku 2000 kusukufika namhlanje. Ngaphambilini babulala abantu over 20,000 plus nge-Gukurahund. Yikho ke inkoloko sicela ukuthi abantu bengatshelwa amanga. Umgabo uzakhuluma esithi i-economy yakhwela, kulokuthula, njalo kule dialogue ekhulunywa nguye le Pollard. Konke lokhu ngamanga ngamanga athe amanga amakhulu aluhlaza tshoko. Yikho ke sicela ukuthi izizwe zonke zomhlaba zibe leqiniso ukuthi eZimbabwe akukalungi. Ama-elections lama-by-elections bayala, njalo kulamahunga-hunga uthi yena lo Monzora Scott Matisakhe sebefuna ukuthi ama-elections apostpone up to 2028. Konke lokhu kutshengisa ukuthi eZimbabwe akula rule of law but kule rule of man. Abantu abaningi bayahlukumuza, bayabotshwa, amaloya, amateacher, amadokotela, amavenda, lengitsho lamasotsha lamapholisa asethwele nzima ngalo hulumende ngoba abafuni abantu abanakana okuthiyane lakho. Yikho ke iruma iZimbabwe uma ifuna ukuthi ama-sanctions akhutshwe, kayizilungise irekhodi yayo, yenze njengeZambia lapho abantu abazikhethela kuhle banga bangahlukumezwanga ngalokho mahlabi zulu hlabi liqaphele ukuthi izano siphelelwe ngumphako akula sanction ekhona kulama targeted sanction lawo abamba abantu izigangi ezibulala abantu ngesikhathi eziningi.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, sixoxe lo mnumzana Believe Gawule, isiphathamandla sebandla le-ZANU-PF.
Iba nje kushe kakhulu ngokunjalo umumo we-COVID lo usutshengisa ukuthi umumo kuphela ongasiphathisa esingangena kiwo ukuthi abantu bonke bahlatshwe, abantu bavikeleke bese sihlala la i-COVID le, ngoba umumo lo usodlulile usulimaze kakhulu ema-economies. Umkhonomi wethu ulimele kakhulu, amanye amazwe nje jikeleze njengoba into leyo yomhlaba wonke yiyo umongameli amele akakhulu agxile kiwo kakhulu. Umumo wokuvuselela umnotho amazwe wonke manye nokubambana sanama International Monetary Fund onjabo IMF ola besincedise intone ezinjengalezo kungakulezi indlela njalo ohulumende badinga ukuncediswa ukuthi enibavuselele umnotho welizwe.
Lo ke ngumnumzana Believe Gawule, isiphathamandla sebandla lezano PF. Ugatsha lwezempilakahle luthi amathuba okusinda kumkhuhlane we-COVID-19 aseyisilinganiso sokwedlula amajumi amane ekhulwini 94%, okulinani eliphezulu kakhulu. Lokho kuphume kumanani awethulwa nsuku zonke yilolu gatsha oluthi kulabantu abayithoba minwe mbili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Kuthi abedlula amakhulu amathathu 330 babanjwa igciwane le-coronavirus. Isigaba semaSwingo yiso esilenani eliphezulu lababanjwa igciwane leli abangamajumi ayisithupha lasifica minwe mbili 68. Kuthi isigaba semathepheleland South asibanga lo muntu ngitsho lo yedwa obanjwe leli gciwane.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America as a Washington DC.
Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi umphathintambo wezamafekitali unkosikazi Sekayinzeza uthi idolobho lakoBulawayo selibuyela ukuba kukontuthu ziyathunqa ngoba uhulumende ezimisele ukuvuselela amafekitali. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi isigodlo seMelika eZimbabwe sicothoze umongameli Emmerson Mnangagwa ngokungavumeli ilizwe ukuthi lenze ukhetho lwama-by-elections. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisethulela nge-WhatsApp.
Ivuka njani balele Studio 7? Ivuswa uNhlanhla Mahlangu oseBotswana eFrance Town. Mina ngingowemalunku sobhukwami enguMoses Chuma. Ngiyalibingelela lonke khona lapho. Ngifisa kwisikhathi sokuyathela umquba emasimini. Vukanini liyelungisa ebasimini libiye amasimu izulu seliseduzane. Ngibingelele umama onanhlahla khona phana kwamatshivovo. Ngibingelele umdala uNdevula usathulani. Ngibingelele uRJ uNkobo. Ngibingelele abakoMoses bonke koMoses Chuma. Ngithi ngiyalibingelela, ngibingelele umalume uPaul Ngwenya oyinyanga. Ngibingelele uJabu Ngwenya. Ngithi livuswa nguNhlanhla wakoMatshivovo oseBotswana. Mina ngiwemalunku duzela kuRJ khona phana uNkomo. Ngithi sokwisikhathi sokuthi liyethela umquba libiye amasimu ligamule amanenje izulu leza ingadlali bakithi indlala ebuhlungu ngithi ngiyabonga ngegama lenkosi Jesu Kristu waseNazaretha amen.
Sanibonani sanibonani basakazi be Studio 7 ngithi nami mina nginguHashel Mhlophe ngidabuka le mbonqane ngithi lami ngifake lo wami umbono ngendaba le ama elections aseZimbabwe bantu bakamthwakazi ngicela ukuthi livukene lami ngomunye obebanjwe ibuthongo iminyaka yonke le asiyekelene amaparties laba oZANU-PF labo MDC amaparties lawa awalidingi bantu bakamthwakazi kufuna likubonele emaphathini wona lawo ukuthi akula muntu wesintwini ovuthamuka esintwini ongathi kwelinye ilanga azithole engupresident walelo party ngenye indlela bona bajabulile ukuthi balihlale babuye kini bazokuthi bacela amavoti nxa sekubuya kuma-party structures ukuthi ube ngupresident selihlala likhotha nje lilandela ngemuva kwenziwa yini lokho ukuthi kabalidingi bona vele balifuni kuleyo lokhunzeni nxa ungumuntu wesintwini kungakho votelana amaphathi angakini alezikhalazo ezihambelana lezenu ingaqalela phansi iphathi yabo umqondisi kodwa-ke lizayakha likhule lize lifike lani ukuthi selile voyisi ephalamende njengesikhathi sani sezaphu hhayi ukuthi liyenziwa amafulzi umakuphe wakhithwa kulekachamisa khithwa ngayo i-tribalism ukhithwe kwekamonzora nge-tribalism lina litsho ukuthi abantu abenele abazalwayo bazalela ukuba ngabodeputy kikho konke ngendaba yokuthi bazalwa ngaphi asivukeni bakithi asivukeni yenzani okwenu yekelani labo bazakhiphana batshintshane kungaze kungeni i-MDC emandleni vele imela khona lokho okumelwe yiZANU-PF lizahlala linjalo licindezekekile
siyabonga siyabonga basaphethu kusinikeza iindaba ezindlemi ngithi ngibonisa abantu bakithi ukuthi hhayi imzamo ye-MRP khona mpela yabona ukuthi nako-NRZ kwapha ibonile ukuthi idliyezwa ukuthi sokuqhatsha abantu bempumalanga kuphela abantu abaso bendawo abantu bendawo abaqhatsha ojamisa kulanto abayenzayo wavele babathulele istrateji yabo layabona istrateji amashona uzosola njani abakibo beqhatshwa so kukhala thina abantu bakithi yabona i-MRP imele thina asisekeleni le bhati le ikhule idlodlobale udume masingena kwapha kontutu kwaphana sigqoke ama-tshirt yethu kwapha ubona itshona lijotshobala ya kumele ziqine le bhati le iqine senzele into ezicacayo uyiphe ipati ekuyalwisa lokhu amatshona athi ezenzela ilozini ezenzelini indawo yonke ngena lapha siyaphuma la but yona yoyode ekhulumayo ukuthi le nto le irongu le irongu le nto yabayenzale basuka le khona komazimba maromafu bezosebenza lapha elozini bezosebenza abantu bendawo bengasebenzi ayikho le nto le siyabonga MRP viva mqondisi viva siyabonga bonke abasamasapotaza sisapoteni siqhubekele phambili likhulu idlodlobala siyabonga
salibonani salibonani abantu bakastudio 7 linjani siyabonga ukuzinyuza ezimnandi bani siyakuzinyuza ezimnandi ye ngingupetros ngokuhlala sempumalanga ye bengicela i-MDC izame ukuthi ikhampeni ye siyayicelela ukubana uma kusenzeka sizame ukuthi siyigudluze izandla sikhathele inkosi yami awu sikhathele bani ngokuphila sisemazweni singekho ekhaya Samini siyirejista bafowethu siyovotwa ngobuningi bethu siyabonga
salibonani bantu be-studio 7 lonke abasakazi labalaleli labo bonke nje abantu abasezimbabwe jikelele nyababulisa bonke ukhuluma ngundebele ensusa ku-ward 11 eyi silohlupho sicaba ukuthi mebhile ungezwakala emoyeni abantu bazaba le nhloni sile kliniki yethu lapho esensuza lapho imbembesi clinic imbembe 4 clinic iklinika le kayiphathi kuhle izigulane ama-patient aphathwa kuhle kule klinika shem ama-patient aphathwa kubi kulezisebenzi ezingelangqondo ezingahloniphi bantu ezingakwazi ukuthi kuhulumende zihola ngokwelapha abantu ezibone ngani kumbe zihola ngokuthi nje ziyathandwa nguhulumende kakhulu kulo mama lo okhona ngale ngizothi azwa sikhuzedwa ogqoka amapinki lowu othatha ama-temperature ocheki BP. Hayi ngakuthiwa kuyenzeka uhulumende kumbe loba amdingele enye indawo lapho ozekwelapha khona inyamazana amsevetinari aphume ebantwini ngoba ngendlela aharasa ngayo abantu langendlela aziphatha ngayo bhiva ngayo ebantwini kuzobuya amanensi engi-charge awumanya ngu-2 amanensi lalawo kasiwokuhle futhi kasiwokuhle engingaziyo ukuthi okwenza baphatha abantu ngochuku kangaka ukuthi kumbe bangamashona abagenest amandebele akukuhle kakukuhle bemfisa ukuthi balwe li-odio abantu bayizwe ukwenzela ukuthi beqoxe ngayo labo bazwe laba bantu hayi kabaphathi kuhle abantu shem abaphathi kuhle ngingabonga nxa ngezwakala emoyeni yabengikwathi bazwile ngundebele okhulumayo oyelatshwa kuleyo klinika layo futhi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ugatsha lwezempilakahle soluphe imvumo inkampani ye-Pfizer ukuthi ihlabe abantu ijekiseni yesithathu e-COVID-19. Ugatsha lwe-CDC luthi abazavunyelwa ukuhlatshwa lijekiseni ngabaleminyaka engamachumi ayisithupha lanhlanu 65 kusiya phezulu nalabo abalakho ukuhlaselwa lula igciwane le coronavirus abalezifo ezichiyeneyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Ye kuke kwaphose kwangathi kuyakhulukhulunywa sibili ukuthi kube le vaccine enye esithathu, kodwa ke kwabuye kwangathi kuyaxegiswa ekutheni kungangcono kube yilaba abangangathi asebekwaniso 65 kusiya phezulu abangathatha lelo vaccine. Labo bengasibo bonke, kodwa ke kube yilabo abazizwa ukuthi immune system yabo inganeno kayiqinanga. Yikho ke ngaleyo ndlela mina mbona ngathi kangiboni hlupho lokuthi abantu bayachiyana vele imizimba yabo ukuthatha imikhuhlane, ukuthatha amaflu, ukuthatha izinto zonke lezi ezinjalo, bayachiyana abantu. Yikho ke kufanele ukuthi nxa wena ozizwa ukuthi ungulwane umuntu obamba masinya izinto lezi ezabo flu ezokukhwehlela ezokuthi uthathe ivaccine engaba ngesithathu ukuze uvikele umzimba wakho ukuthi ungazowathatha umkhuhlane. Kodwa ke eqinisweni sekube lesiqiniseko sokuthi laba abahlatshiweyo bangcono ekuthatheni umkhuhlane lowo kulalabo abalayo ukuthi bahlatshwe.
Lona udaba lokuthi yona i-coronavirus yavele yaqala ngapi e-China khona le lokuthi yaqala njani, ubona ngani lo daba olumele lukhulunywe ngalo na?
Ye udaba lolo lokuthi i-coronavirus yaqala njani, yasuka ngapi, yathini, mina mbona ngathi akumelanga ukuthi kuyekelwe ukukhulunywa ngalo ngoba akukaze kube lento enjengayonale kumbe sithi thina loko kuthiwa i-outbreak ye-virus enjengayonale siyizwa enxenye khona lobo 1918 loko kwakuthiwa i-influenza. Kodwa ke lokhu esikubonileyo thina sisaphila okuvale umhlaba wonke, kwavala ama-business, kwavala i-sports, kwavala ama-frame-a-china, kwavala yonke into, kwama umhlaba. Amnambona kathi kumeleke kukhangele ukuthi kathi kwasuka njani kwenzela ukuthi kungaze kwaphinda, nxa kuphinda bakwazi ukuthi kusuke njani. Akukhangelwe ukuthi kwavelela ngaphi, kwavela njani, kuvela njani, kukhangelwe khonoko kungaze kwayekelwa ukuthi kukhangelwe.
Umnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seTexas ngapha kwele Melika. Ngakugqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule Umbukiso weZimbabwe International Trade Fair izolo encoma uhulumende wakhe ngathi ukuthuthukisa umnotho welizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo elifisela impelasonto elithukela ngoChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo kumbe kusasa ngo 7:30 ntambama.